sizakwenza ukuthi singene kuZulu simazise ngodaba lokwethu, ngoba sonke siyazi ukuthi iZEC ithethe yona sokuzaba le-biometric voter form, okutsho ukuthi akusela muntu orejistileyo njengevota. So sizakusezangena kuZulu simkhuthaze uZulu ukuthi ahambe ayirejista i-biometric leyo ukuthi abe anelise ukuthi ayevota kulo mnyaka ngo-2018. Njalo sizakhuthaza uZulu ukuthi abone uduba selubonile olwenze ngohulumende wezanu-PF ukuthi ngohulumende ongelandaba lempilo kaZulu, kodwa uhulumende ulendaba ukuthi bona babantu kebentshontsha uZulu edubeka, bese besebenzisa indaba yokunika abantu ukudla ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambelele kiwo, ngoba bevele beswela ukuthi bangakuthola njani ukudla. So uhulumende uyabe sesebenzisa ukudla ukuthi abantu bagcine besebemlandela, kodwa bona besazi ukuthi bangaqeda khona isikhathi sokuthi bangangena embusweni. Sebesekhohlwa ukuthi uZulu kumele abe le mpilo aziphilela yona, hathi ukuthi bahambe baye badingele inhlanzi, kodwa kumele ukuthi uhulumende afundise uZulu ukudingela ukuziqandela inhlanzi yakhe.
Baningi abantu kade bengabhalisanga ukuvota eminyakeni edlule, kodwa behlezi nje bekhalakala ngomumo wezinto ukuthi kufika isikhathi sokhetho bengaze batholakala besiyavota ngoba bengabhalisanga. Likhangelela ukuba khombisa njani abantu abanjalo ukubana bayebhalisa njalo bahambe ukuyavota?
Okhathesi njengebandla le-MDC silethemba lokuthi uZulu sezibonele ukuthi udubo olunjani, njalo kabuzwa ngokudubeka, and bayakwazi ukuthi imbangela yendubo zabo uhulumende wezanu-PF onto okantshontshela impilo. So ngilethemba lokuthi sokuzabakhuthaza ukuthi bayerejista njengamavota, ukwenzela ukuthi sikhiphe uhulumende lo wabahuquluzi benotho, ukwenzela ukuthi sakhe iZimbabwe entsha, umuntu wonke anelise ukuphila athole imisebenzi, abantu bethu bahambe izikole ezibhodlela kwelatshe. So sizabatshengisa uduba abavele bakibo esakwenza nje ukuthi silendlali ukuthi lathi sibakhombise ukuthi njengebandla le-MDC siyalandela okwenzakala elizweni, kodwa sesibakhuthaza ukuthi kwenze ukuthi siguqule le mpilo. Sizabakhuthaza ukuthi kabayirejista njengamavota.